sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 13 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
So sizayihluza indaba siyifake kuzulu siphume nempumela yokuthi kambe senze njani. Siphumelele ephalamenti kumbe sibe silokhu sikhona. Ngaso sitedi ama-consultations esizawenza lozulu jikelele. Sizajika njalo kini silazise ukuthi iposition ethethwe yiphathi yokuthi.
Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change edalela phezulu le-Citizens National Assembly yazise ukuthi izaqhuba uhlelo lokukhulumisana lozulu ngenyathela abangalithatha ngemva kokuvinjwa kuphatheka ukhetho lwama-by-elections.
Ukukhula kwezomnotho lokho kasikubone kusiba loncedo ebantwini. Singabe zikhulela abalutshwane abaphezulu abavele belemali abavele beziluza kuzulu omnengi kuzigidigidi zabantu kazikubone ukukhula komnotho welizwe leZimbabwe.
Ibhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank lithi umnotho weZimbabwe uthuthuke okwedlula owamazwe asezansi ye-Afrika lonyaka laseminyakeni emibili edluleyo. EleChina liphe iZimbabwe isipho sezikhali zempi ezigoqela imota zempi, ama-ambulensi ebutho, izikepe, amabhasi kanye lemihlobo etshiyeneyo emibhobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yebandla Citizens Coalition for Change edalela phezulu Citizens National Assembly yazise ukuthi izaqhuba uhlelo lokukhulumisana lozulu ngokumele bakwenze ngemva kokuvinjwa kwamalunga alelo bandla ukuphatheka kukhetho lwama-by-elections. Ekhuluma lentatheli izindaba eseHarare esikhulumeli sebandla le-CCC, uMnumzana Promise Mkhwananzi uthe bazakwazisa intatheli izindaba nxa sebephumele sinqumo ngemva kohlelo lwabo lokuzwa imibono kaZulu ngokuthi baqhubeke besephalamende lakumakhansili na loba ukuthi bahle baphume.
Lapha njengedale elikhulu ele-CCC Citizens Coalition for Change ethiwa yi-Citizen National Assembly, sifuza ke udaba oluhlangana nelizwe lethu ikakhulu indaba yokuthi kulama-recalls ayenziwayo angekho emthethweni, kukhitshwa ama-members ayekhethwe ngabantu kuhle kuphalamenti, kufakwa labo abafunwa ngumnankagwa kuma-by-elections, akhona abantu bekesaliswa ukuthi banintise okungekho emthethweni. So sizayihluza indaba siyifake kuzulu siphume nempumela yokuthi kambe senze njani. Siphumelele ephalamenti kumbe sibe silokhu sikhona. Ngaso sitedi lama-consultations esizawenza lozulu jikelele. Sizajika njalo kini silazise ukuthi iposition ethethwe yiphathi ngeyokuthini. Okwesibili, ngokokuthi sithe thina asingeke simelele iphalamenti kuphela eyokumisa indaba le lamakhotsi lizwiligqotha likhuluma lapha. Sizakhipha njalo uhlelo olukhulu esingathi ngesilungu i-program of action eyokuya ngena ebantwini sikhuthaza abantu ukuthi sekumele sizimele, sekumele sigoqe sigwinye siqine, ngoba sibe lo muntu ongenandaba lathi. Sifuna ukuthi amalungelo ethu okuvota aphenduliswe. Ama-constituencies lapho abantu bethu abayalisukuvota khona sikukubona abantu besukuma bebhala ama-petition besenza abakwenzayo ukuthi besenza ngokuthula, kodwa bedimanda ukuthi uhulumende avumele abantu ukuthi bakhethe abakhokheli baba babafunayo, hhatshi ababe bebafakele bona muntu.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-Triple Sim. Ekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo osakhulayo oyebandla le-ZANU-PF, uNkosazana Antonella Nare, uthi ibandla le-Triple C kumele liqoqeke hatshi ukupha amanye amabandla umlandu.
Into ekhona lapha yikuthi i-Triple C yona njengebandla kufuze naqale iziqoqe emzini wabo, beqale beziqoqe njengebandla bebekwazi, ngoba masikhangele impesi zibonayo lapha ama violations they can say ukuthi bona izani PF yiye eyenze ukuthi bengashoti ama candidates but nxa sikukhangela sibona kuyingxabano ekhona between bona kungoba sibona kulo triple C ekathi sokulo chabanga sibona ngapha eceleni sibona ngapha lo chamisa ngibudlwanga udlwanga obenzakalayo phakathi kwabo bona bodwa
bathi bona hayi sekulesinyisandla esingenileyo laphana kubandla labo abathi engesezana uPF esenza kube lengxabano le njalo besithi amadale omthethwandaba awami ngomsebenzi okufanele ame ngawo kodwa ase senza okufunwa libandla lezano PF
sengithanda ukubisela emuva njalo ngikhumbula before ama elections ka 23 August sibona ukuthi khona kuke kwaba lesikhathi ama ilunga le Triple C elihambe khona ligijima emadali ligijimisa indaba zabo sibona ama candidates abo amanye se withdrawile esekhichiwe but bagijima bagijima emadali wona lawo abathi khona wona asekela izano PF kuphela kodwa yiwo lawa amadala abakhetha isinqumo sokuthi khona bebalalele njalo bethathe i-decision esupportayo and bawina ama-cases ankhona and now just because abasawinanga i-case ade beyigijimisa sokuyikuthi khona wona ama-courts are-captured which is very wrong.
Lo ube ngunkosazana Antonella Nare osakhulayo ebandla lezano PF obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. I-Studio 7 iphinde yaxoxa njalo lolandele zombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Njengozaphu sikupolitiki ukuthi siseze izinto ezimbili. Okokuqala ukulethela abantu bakithi usizwe seZimbabwe inkululeko. Okwesibili ukuthi sibe ngurhulumente obusayo esingathi to attain state power ukuthi sithole amandla ukuthi sibuse sikhokhele ilizwe leZimbabwe. Ukuze sithole ukukhokhela ilizwe leZimbabwe sikuthola ngokuya kukhetho ngoba yiyo indlela ekhona yokuthi uma ufika e-State House uhamba ngayo. Kodwa inkululeko yeZimbabwe ngoba ukhetho soludlulile siyananzela ukuthi ukhetho lolo luke khona luyehlulekile kulethela abantu bakithi inkululeko. Yikho sibona abantu belokhe bethunjwa behlukuluzwa ngemva kokuvotela esingathi ngurhulumente abamkhethileyo ngoba siyazi ukuthi kukhona okunye okuthile okwenzakeleyo. Impumela yokhetho yama-results ama-election ayisazanga yaveza izifiso zabantu.
Pho sekusitshoni ke lokhu
ngenxa yaleso sizathu sibona ukuba khona kwe-CCC ephalamenti kungento kuyinto engezake isize uZulu weZimbabwe ukuthi athole inkululeko ngoba uzibuse samthathela uSmith usetshontshwe izandla uzani wawudla lowo zibuse wawuguda wawuqeda sesifuna uzibuse omutsha. Iparlament khathesi ngendlela eyenziwe ngakhona sokwenziwa ama-records kwavota kwenziwa i-by-election izani ukuthi the 2/3 majority asiboni thina njengozabo ukuthi lokho kuyinto engenza ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke. Lokhu sikutsho ngoba ungakhangela from 2013 kuze kuyofika namhlanje izani kule 2/3 majority eParliament bathethe kunokuthi balungisise imithetho ihambisane lesisekelo mbuso weconstitution esayithola ngo-2013 bona bazame ngamandla wonke ukuthi bayitshintshe iconstitution bayibhale kutsha number one. Number two kube le mithetho ekhandiweyo etshengisela ukuthi vele lo mbuso okhona awulandi labantu.
Lokhu libona ngani kungasiza ngani?
Uyabona abantu bezani ngamagwana into abayesabayo bayesaba uZulu ngoba lo hulumende okhona uyakwazi ukuthi ukuba khona kwakhe kungenxa kaZulu owakhipha uhulumende kamgali esihlalweni besebenza namasosha. Ngalokho ke ikubona nxa kungathiwa abantu baprotesta kumbe bayademonstrate bayabhikisha bazabalaza entibe zabalaza into ethize kule mthetho yokuvimbayo ukuthi kungenzakali ngoba amandla kaZulu uhulumende uyawazi. Nxa sisenza njalo sinika uhulumende isayini yokuthi lokho kokuthi sibe sisenza izinto ezikhontrolwa nguwe ukuya emakhoti amakhoti amanye angene ebusuku lizwi lindaba kajela amangabhamu esithi ikhoti yangena phakathi kobusuku sesithengele uhulumende hayi into zakho zenza zonke asangene kizo izeki le eyenza isigebhe lembhanu lesingundi engundi isenza levanu kasangene kikho okwamapholisa asekela ibandla lezanu asangeni kikho okuthi abantu bayabotshwa bebotshela into abangazenzanga njengabongarivumi lakojokuqala labantu be-MRP abangu-9 asangeni kikho sesingcelelana sithi batshengisele ukuthi it is yini versus thina sokuwuqhude manikiniki khathesi.
Lo ube ngumnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sebandla lezaphu exoxa le Studio 7 ese South Africa. Lanxa uZulu ekhala ngokonakala kwesimo somnotho elizweni, ibhange elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe uthuthuke ukwedlula owamazwe asemhlubulweni wezansi ye-Afrika lonyaka laseminyakeni emibili edluleyo okugoqela oweSouth Africa, oweZambia loweMozambique. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe libhanga leli namuhla. Lanxa kunjalo leli bhanga lethi umnotho weZimbabwe uzancipha ukhule ngesilinganiso sokuthathu okulengxenye kuphela ekhulwini 3.5% ngomnyaka ozayo, okuyisilinganiso njalo esivezwe nguhulumende weZimbabwe. Lonyaka iWorld Bank ithi umnotho weZimbabwe ukhule ngokune okulengxenye kuphela ekhulwini i-4.5%, kodwa uhulumende uthi ukhule ngokuhlanu okulengxenye i-5.5%. I-World Bank ithi ukuncipha komnotho lokhu ngomnyaka ozayo kuzabangelwa yizinto ezishiyeneyo ezigoqela ukoma komkhathi okuzaletha indlala emangalisayo. Sixoxele somabhizimusi olilunga le-TCCC umnumzana Pednico Bebe othi okukhulunywa i-World Bank akuhambelani lodubo abantu beZimbabwe ababhekane lalo.
Umbiko lo mpingamini ngumbiko osemaphepheni. Umbiko osemaphepheni ngumbiko esingathi thina abantu basebenzisa lokho abathi ngama-standards abawe bawakholektha possible from government itself. And nxa kuyukuthi bakholektha from government itself, i-growth yangikhona kuZulu jikelele ayibonakali. Kuma-companies amaningi alehlupho lokuthola ama-raw materials kanye nakuma-companies alohlupho lokuthi ama-customers ashrinking because i-disposable income yama-customers ingani iyehla kokuphela kokuphela. Kakuziseki kuhle-ke kulabo ababe bekuchazele ngaleyo ndlela. Kungasekani-ke kodwa nxa bekhuluma nge-economic growth eyokuthi-ke isivuno seZimbabwe in terms of i-agriculture besiyisivuno ekade siphakele ngo-2022 lango-2023, ngingapho sengivumelane labo ngoba yebo yesikhanyile sikuisivuno ukuthi isivuno ukuthi nxa ukhangele eminyakeni ejulayo ibiyisivuno ekade sikhanya abantu bebengathengi kakhulu-ke e-GNB bengithi bebengabe kaningi kakhulu akade beholiswa i-food program. Mhlawumbe kungaba lokulelo ku-government ngoba bakholektha ama-taxes. Kuma-taxes any economic growth government taxes ziyakhwela. Kodwa-ke ngapha thina kubantu kumabhizinisi nakuzulu asikakuboni.
Ukukhula komnotho kubonakala njalo ngamankampani eqhatsha izisebenzi eziningi. Kuyenzakala yini lokho?
Hayi, ekuqhatsheni-ke ngizakutshela iqiniso ntingamili. Ekuqhatsheni eZimbabwe lapha kule-economic situation ekabili, kulama-formal businesses ayiwo abhadala imithelo kuhulumende. Kuma-formal businesses abhadala imithelo kuhulumende, angiboni kusiba lokukhula kubekuthi kusiba labantu abaningi abaqhatshiweni. Kweso kusiba lalabo okuthiwa ngama-informal businesses. Ama-informal businesses kungaba lokuqhatsha thile entinwamili, kodwa nxa kusiba lokuqhatsha kuma-informal businesses angikuboni kungaba yikukhula kwesikhwama sikahulumende ngoba ama-informal businesses amaningi kakhulu kawabhadali-ke i-tax kuhulumende.
Umnumzana Abednico Bebe ngusomabhizimusi njalo ulilunga le-TCCC. Sixoxe njalo losomabhizimusi olilunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Umumo weZimbabwe uyakhanya ukuthi ukhulile, akutshiyananga nalokho kade kubekwa ngu-finance minister uMtuli, kade kwethulwa nguMtuli ukuthi sikhwele sakubanga elingakanani ngokuthuthuka komnotho wethu. Ngakho-ke kumnyaka ozayo kumangalisi ukuthi umnotho uzakwehla kwabankomo ngenxa yokuthi siyakhangela i-drought naleli sikhona njalo siqalisile ngoba sikhuluma sike i-drought esitshayile sibi kakhulu, sibureni kakhulu, njalo kuzakhanyana ukuthi umnyaka ozayo asisoze sibe lesivuno esihle, njalo sizaphelelwa izifuyo ngezindlela umnotho wethu uyehlile kakhulu. Uyakhanya ukuthi i-drought leyi izasilethela ukwehla kakhulu. kakhulu komnotho ngendlela esikhange ezadishana ikhangelela ngemva kokuthi lesikhefa phuphuka kakhulu kwezokulima kakhulu lawo kwezokulima lokuthi kusiphakamisile kakhulu eminyakeni le emibili eyedlulile kodwa kade sesisiza kwehla ngenxa yokuthi kade sidrought yesisitshayelele phansi
kodwa izakhamizi etsholotsho babagawule kungaba ngaphi ezibhekane lokudula kwezinto ezibhekane lendlala njengoba lisitsho nje singathi ziyakubona yini ukukhula komnotho okukhulunywa yiWorld Bank ukuthi ukhule ukwedlula oweSouth Africa oweZambia loweMozambique bayakubona yini khonokho abantu makhaza
abantu makhaza babankomoka bakuboni ngoba abantu kadesi ukuthuthuka konke kusesiswini ngoba abantu bakhangelile ukuthi bathole ukudla bathole impilo engconywana kungenzakala zonke izinto lezi bazivize ngamagama wonke omthuli bathi lokhu lanokumela phansi kodwa abantu ngalabahlupheka abayibaba phansi ngalabakuboni khonokho kuyizinto kunye ngoba abantu bakholwa ngokubona into ebuya kibo ibancedisa ukusa kwamalanga lokuthi impilo zabo kuzithuthukise noma singaze senze sinje emgwaqo ibe njani ibe mihle namali okuze senze ima-product amakhulu la kodwa inhlakathelekile abantu badlile yini abantu bale misebenzi yini abantu batholile yini okubaphilisayo ukudla kwamalanga yibo okuqakathekile yiwo abantu bangakubona khona ukuthi umkhonomi uthuthukile ngoba sekekwele izinga elingcono othola khona amathuba emisebenzi amathuba okuthengisa kuhle izinto zabo amathuba okuthola izimali zokuthi bathengi amathuba wonke nala mathuba amele abe khona ngenxa yokuthi abantu babebona kodwa ungathi umkhonomi umnotho uthuthukile abantu behlupheka benganakudla abantu behlupheka benganalo ukuthi abalibonayo abantu babo abavumelani nabo khonokho
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZanu PF ukuhlaziya lolu daba sixoxele esiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube
ukukhula kwezomnotho lokho kasikubone kusiba loncedo ebantwini akukadalwa msebenzi ngokuthi ezomnotho ziyakhula ngakho ke zingabe zikhulela abalutshwane abaphezulu abavele bele imali abavele bezuza abavele besezihlalweni kuzulu omnengi kuma million abantu izigidigidi zabantu kazikubone ukukhula komnotho welizwe leZimbabwe ngoba nanku phela indlala lokhu ikhona ubuyanga lokhu ebukhona zonke izinsiza abazibona ngalesi yasikhathi semuva lokhu eziqhubeka siyaphambili abantu akade besemsebenzini sebephumile emsebenzini bayaxotshwa emsebenzini iholo kalikhweli abantu lokhu behola amabhondi angathengiyo imali lokhu ezisilela emabhenki into yonke nje eluhlupho lokhu ikhona lanxa kukhunywa ngokuthi ezomnotho ziyakhula
Sisiya nje emnyakeni ka-2024 okungumnyaka wendlala ungathi abantu beZimbabwe babhekane lobunzima obunganani
Uhlupho abantu bazalibona ngo-2024 lukhulu kakhulu ungakhangela isimo sezulu siveza kahle kamhlophe ukuthi akusoze kube lezulu elizaletha isivuno eseneleyo izulu elizakwenza ukuthi abantu badle abantu bakwazi ukuthi babe lempilo eqondileyo kutsho khona ukuthi ukudla okuvele sekusilela kuzasilela kanti inkomo lapha seziphelile ungangena lapha ehlathini uzafica ukuthi kuyanuka kufa inkomo kufa donki kufa mbuzi kufa yonke into singakhohlwa ukuthi kufa kwenkomo kufa kwembuzi kufa kwedonki kufa kwenotho ngokuba inotho yabantu abanengi yakhele phezu kwezifuyo ngakho ke umnyaka ka-2024 uzabona abantu belahlekelwa izifuyo eziningi belahlekelwa yimisebenzi belahlekelwa yikwenelisa ukuhambisa abantwana esikolo belahlekelwa yikwenelisa ukuthi kube lokudla abakupha abantwana impilo lo izabanzima okunye abangakazi abaningi bahlangane lakho
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association Ele China liphe iZimbabwe isipho sezikhali zempi ezigoqela imota zempi ama-ambulance ebutho izikepe amabhasi kanye lemihlobo etshiyeneyo emibhobho ikhasi lehofisi kamongameli Mnangagwa kunkundla e-X yayisaziwa ngokuthi yiTwitter lazise ukuthi uMnangagwa wamukele isipho lesi esivela eChina namhlanje eInkomo Barracks emkhosini lo iChina ibimelwe ngumeli wayo eZimbabwe onguye ochaze kabanzi ngobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili la ekhuluma emkhosini lo mnanga kwena ubonge uhulumende we China esithi lizeleli lingumngane oqotho weZimbabwe. Abantu beZimbabwe babuthanise inkulungwane ezingamachumi amane amarandi i-40,000 rand eyokunceda uFuture Chuma, umntwana owahlatshwa lugodo ebusweni wahlala lalo okwensuku ezinhlanu odokotela bedinga indlela zokulukhipha. Obekhokhela uhlelo lokubuthanisa loluncedo unkosazana Sizani Charity Chuma, umqondisi wenkampani yeMangakho Health and Beauty, uthi okwamanje umntwana ukhangelelwe ukuba uzabuyela emzini kakhulu logogo wakhe empandeni esabelweni seMathabeleland South, lapho azakwelatshwa khona ekliniki esesigabeni lesi. Unkosazana Chuma uthi basebenzise enye imali le ekuthengene okwakufunakala ngesikhathi umntwana eseHarare. Uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube oStudio 7.
Umntwana has been discharged from Harare Hospital. Usendleleni njengamanje eyokubuyela ekhaya kugogo yethu.
Yes, ngathi ibangele kanjani.
And it looks like he's recovering, but uzobe ebuyela esibhedlela for 7 days every day. Kumele bese esibhedlela esiyabhandishwa.
Indleko yangkhona abantu balifakela yini izandla kumbe abantu bazimela nje?
Bayafaka kakhulu izandla, okuyikuthi sidlulisa ukubonga kakhulu kakhulu. Sidlulisa ukubonga kakhulu. As we are speaking right now, I've got a paper laphambi kwami ebonisa the imali ngendlela abantu abafake ngakhona, which is imali, it was just close to me, ngathi 40,000 uma seyifaka ngama-rand, because kulabantu abafake imali ngama-US dollar, kulabantu abafake imali ngama-rand, kulabantu abafake imali ngama-pula. So abantu basizile kakhulu, okuyikuthi sidlulisa ukubonga kakhulu 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 umhlaba wonke nje sokusele esigodini kuze kuthi America, UK, Canada, like, you know, people, they really participated on this thing. Okay, kufuneka kakhulu from day one kube ngama-expenses okuthenga izinto zokuthi umntana nje eze engena ku-operation e-theater. We had to send Michelle, who is based in Harare, to run around buying all those things. And ama-cost wakho konke khona lokho esesibhedlela, it came up to 7,800, if I'm not mistaken.
So okuyalandela kuyabe kumele kwenziwe njani? Kulokhu lihlephuna khonapho.
Since ngitsho ngithi umntwana okwamanje kuthiwa everyday kuzamele ukuthi esibhedlela, and since kungumntwana ohlala logogo lokhulu ekhaya, so what I've done is ngicele udrayiva wami ekhaya ukuthi ebemthatha everyday. Sikhuluma ngemakhaya noriven elokishini, uzabe driver naye everyday emusa, because we don't even have a clinic la esiphuma khona. So uma kumele umntwana ekliniki, it's kwenye village, so kumele drive emhambise every day. So imali lana izoncedisa kupetroli kuyahlephuna khona lapho. Then uma sekumele kuma-reviews endaweni esithenza kokulawayo, bagibela ngayo khona lapho, leyo mali leyo incedise kakhulu ngakho konke. And ikwazile futhi lokuthi imthengele impahla, since ube ngumntwana obekade esesikolweni walimala esendleleni, and he had to be taken to the hospital up to today ubengenampahla. So ikube nemali enye ephumileyo yakwazisa ukuthi ithenge lo mntwana impahla, incedise transport and everything.
Yes, ngathi umntwana vele lokho ehlala logogo ungaphi kathesi?
Umntwana bazohamba bemshiya kugogo wakhe ekhaya, ugogo nokhulu.
So labazali bakhona?
Ayi, abekho abazali. Ubaba watshona, umama ngumuntu naye nje ozosebenzela laye kwele kuTswana, ozihlalela le kwaseKuTswana. So uzofika emthiwe umntwana kugogo, and we are not even talking of abantu okuthiwa ungugogo lokhulu, abantu abasasebatsha, ngabantu asebekhule kakhulu, ngabantu abakhule kakhulu. Lokhana kokuthi kuyangenelela ifamily ezokwazi ukuthi incedise.
Ye, khuluma labantu-ke ilizwi lakho lokuthuna, mama.
Umama zilwe ngithi ayingeki, ngithanda udlule sokubonga kakhulu kubalandeli bonke abema-happy ladies iMangakho, nabo bonke abantu abaphathisileyo all over the world. Siyabonga kakhulu. As of mina, ngisebenze ngaze ngabanjwa ngama-cancels ebusuku lenini, ngisebenza indaba kaFuture enalena. Ngidlulisa ukubonga okukhulu kakhulu, angazi ukuthi ngingathini uma singaqhubeka sisebenzisana futhi sibambisana ngendaba ezifana laze nalezi, iZimbabwe jikelele yonke, kutsho ukuthi we'll never fail each other.
Lo ngunkosazana Sizani Charity Chuma, ongumqondisi weMangakho Health and Beauty, obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Queen Sowa, umongikazi owasebenza kwelebhilithano kweminyaka engamashumi amabili lantathu 23. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
EZimbabwe ngile medical aid company okuthiwa iRugare Medical. iRugare Medical isivule i-renal unit koBulawayo eTown, and iRugare Medical isanda kuthola i-tender yokurana isibhedlela koBulawayo. Ikhwenkwenza.
Yeah, awusele ngamafutshane ukuthi kwini owakwenza waqala inhlelo lezi.
Mina ngowami ngingumongikazi, ngihlale 23 years eEngland. So ngokuvakatha kwami eZimbabwe bengibona ukuthi kuwe healthy kuyasilela, ngakho ke ngase ngidecide ukuvula i-medical aid.
Yeah, i-medical aid le, yeah, i-medical aid le vele inceda obani?
Wonke umuntu. I-medical aid kayikithela izindlu eZimbabwe ibingi yabantu laba abalemali, abantu abasebenzayo, kodwa nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe abasebenzi. Ngakho-ke sasesisithi hayi, othi sivule i-medical aid ekhangelele abasebenzayo, abangasebenziyo, abathanyelayo, abaklinayo, ogogo labakhulu abale-over 65 siyabathatha. Uyasebenza awusebenzi, siyakuthatha eRugare Medical.
Ye, kusebenza njani kulo?
I-insurance. Kuyafanana nje la funeral policy. Uyabhadala ama private ayachiyana aqala from $17, the most affordable one. The most edulayo nge 120 ethatha abantu aba over 65. So uyabhadala ngenyanga. Mzwana ke imature after 3 months. Kuyanceda kakhulu ukuthi mzwana uphathekile ungela mali, uyabukwazi ukuthi ungahamba esibhedlela uzathola ukwelatshwa. Abantu abaningi basuka bekhangelele ama-funeral policy, kodwa nxa ungakadluli emhlabeni uqala ugule. Ma usugula ufuna ukuthi ugcine usuhlupha abantu, ucela izimali zokuya esibhedlela. So njengeRugare iKesawentai sibe lama-prize zethu akwanisekayo, njalo wonke umuntu ayathengeka ama-price akhona.
Ye, njengoba abantu abaningi bengasebenzi, pho imali bayithatha ngapho ukungena kuhlelo lolu?
Abantu abaningi abasebenzi, kodwa siyakwazi elizweni lakithi eZimbabwe ukuthi abantu bayazama nje, abanye bathengisa lokhu, abanye bayenza lokhu okuthiyeneyo ukuthi bethole ukuphila. So kukhona okhu nje kuya-afodeka, asomapolicies adulayo. Ungakhangela amanye ama-medical aid, amanye athatha aze afike kubo 300. Thina asila efika khonapho edulayo nge-120, and yona le ye-120 nxa ukuthi siyehlulekile ukuyelatshwa eZimbabwe, uyakwanisa ukuyelatshwa e-South Africa, uyakwanisa ukuthi uyelatshwe e-India.
Ye, usithele ngamafutshane ngesibhedlela.
Isibhedlela sivula i-renal unit ekhangelele abantu ababulaya ama-kidneys. Isibhedlela i-clinic yethu esesiyivulile, then sisanda kuwina i-tender yokuthi sivule isibhedlela. Sikhangelele ukuthi khathesi siyasirenovator, sikhangelele ukuthi sisazivula March. Njalo sisivula sifuna ukuthi sibe yisibhedlela esesiqongweni, ngoba i-private hospital. Njengomuntu ohlale e-England for 23 years, ama-skills ami ngiwaletha back to Zimbabwe. So ngifuna ukuthi abantu bethole ukwelatshwa okusesiqongweni. Njalo ngikhathesi ngiyaxoxisana lamadokotela ase-England aqala ukubuya ngoJanuwari ukuthi abe ngincedisa ukuthi ngivule isibhedlela, ukuze isibhedlela lesi sibe isibhedlela sesiqongweni. So ngiyabathembisa abantu bakoBulawayo ukuthi sukusela ngoMatshi kuzabe kule sibhedlela esisesiqongweni.
Kwathiwa kwini ibizo lakho?
Hlalani kuhle Rugare Medical Hospital.
Siyabe singaphi?
Sebe sise-Hillside.
Yeah, kuna wazoto swa kuna ngale hillside, kuna wazoto swa makokova kumbi makwekwe kumbi pamoja.
Yuko lapa ingwine kuna itenda, yuko lapa ugles belge la kuna.
Silu kiba gelapa uhlelo lanamhlanje olivalelisayo Mutabaka Ngubeni City lilale.